sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 ngolwesine mhlaka 2030 Mbimbitho 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyangisiza kakhulu. Ngoba mhlawumbe siyathukhela lutho kuba kengakaholi. Sithe effective. Ba. Mama ngaba kuthatha ngokuthi hey akumelanga bahlalele ibrand.
Abesifazana abaphatheke kubukiseni imisebenzi yabo yamabhizimusi amancane emhlanganweni we-SMEs International Indaba EZITF baveza ukujabula.
Kuqhamuke udlakela phakathi kweziphathamandla zebandla likankosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party eHarare lamhlanje okubangele ukuthi esinye isiphathamandla selatshwe esibhedlela se-Avenues Clinic.
Abenhlanganiso ye-Institute for Young Women Development basungula umkhankaso wokukhuthaza abesifazana abatsha ukungena kwezombusazwe phansi kwesihloko esithi Her Right of Way, Give Way.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Umongameli wakwele Namibia ukhangelelwe ukuvula umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair. Inkampani ye-ZITF ibikwa iphakathi kokuqoqa uhlelo lokwakha ihotela enkulu ezasetshenziswa zinkokheli zamankampani lenhlanganiso zomhlaba lapho zisiza embukisweni lo kobulawayo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma emhlanganweni wabosomabhizimusi wobulawayo, umgcini sihlalo wakuqala wesifazana we-ZITF, unkosikazi Ruth Ncube, uthe umongameli weNamibia nguye okhangelele ukuvula umbukiso wezamabhizimusi we-ZITF ngenyanga ezayo.
Amalungiselelo e-ZITF 2017 asesesibangeni esiphezulu kakhulu. Okhangelele ukuvula i-ZITF lonyaka ngumongameli weNamibia uzabe khona lo president wakithi uPresident Mugabe besebenza bonke besibeza sincedisa ku-ZITF 2017.
Unkosikazi Ncube uthe njengomgcini sihlalo wakuqala lokho i-ZITF yasungulwa ngo-1960 ukhangelele ukuvuselela ibhizimusi njalo kulamazwe asethe azabancedisa okugoqela lenkokheli ezimele amanye amazwe kweleZimbabwe.
Okwakhathesi sisaqedisa indaba zokukhangela i-master plan, ukukhangela ama-feasibility studies kundawo yona lesi esilayo esiphiweyo ukuthi sakhe ihotela yethu yonale. Ngikhangelele ukuthi sikhulise le lo mbukiso iminyaka edlulileyo engemva ubusuphansi, kodwa sifuna ukuvusa lo mbukiso uthuthukise ilizwe lakithi ikakhulu iBulawayo.
Usikomitshi wakobulawayo unkosikazi Fikile Marobatsanga uthe kuyajabulisa ukuba lekhosikazi elingumgcini sihlalo e-ZITF ngoba umsebenzi usuzaqhutshwa kahle njalo kuba yisibonelo esihle kwabasakhulayo ukuba labesifazana balakho ukuba lezikhundla zaphezulu.
Wenza kuhle kakhulu, siyabathanda omama abakhaliphileyo, bayisibonelo ebantwaneni abatsha. Nithemba ukuthi abantwana bonke bayafunda izinto ezinhle ezenziwa ngomama abaqinileyo, abazimiseleyo, abafuna ukuthuthukisa ilizwe lakobulawayo.
Kusenjalo, kunamakhosikazi aphatheke ekubukiseni imisebenzi yabo yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi emhlanganweni o-SMEs International Indaba e-ZITF. Unkosikazi Margaret Mpofu uchuka amaphepha enze izamba lamadikazi lokunye okwehlukeneyo ubevukisa impahla zakhe ethi uselempilo engcono wakhuthaza labanye omama ukuba bengahlaleli izandla
isaphothi yangkhona besizithola bona apha lapha siyabona amakhosikazi kumele aphakame sibili ngoba ilizwe ngaphandle kwenkosikazi kaliphumele ufuna umuntu ongumama ukuthi aphakame asebenzise izandla zakhe abuye azihlanganyela labanye omama especially ngoba engahambe bangafuni SMEs bayabalayela ukuthi bahambe bayabona abanye nobanobani kungabasizi ukuthi bayenzeka
Unkosikazi Isabella Mpofu obebukisa imisebenzi yakhe yezandla efana lekaMagret uthe usesenelisa ukuncedisa ubaba endlini ethi imisebenzi yezandla isithuthukise imuli yakhe.
Siyangisiza kakhulu ngoba mhlawumbe ngiyathi ukuthe kuyilalutho ukuba bengakaholi kusese ngithengisa. Umama ngaba kuthatha ngokuthi hey akumelanga bahlaleli izandla. Kungcono baqalise basukume babone lapho kulabo mama babuthene khona.
Umgcini sihlalo weZITF uthe ukhangelele ukuvuselela amabhizimusi akobulawayo leZimbabwe jikelele njalo usenelise ukukhulumisana lamanye amazwe asetshengisele ukujabulela ukuvuselelwa kwaleli dolobho afana leGermany, iSouth Africa kunye nezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe. IZimbabwe okwamanje iphakathi kokugalula kwezomnotho osokulethe ukuhlanganisa kwamakhanda kunkokheli ezikumabhizimusi bethi sebelinde lokuzimisela kwabezombusazwe ukuba babeqotho ekuvuseleleni ilizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kuqhamuke udlakela phakathi kweziphathamandla zebandla likankosikazi Joyce Mujuru eleNational People's Party eHarare namuhla okubangele ukuthi esinye isiphathamandla saleli bandla siye kwelatshwa eAvenues Clinic. Isikhulumeli sikamjuru umnumzana Gift Nyandoro uthi utshaywe isikhulumeli saleli bandla umnumzana Jealous Mawarire emethesa icala lokumhlambaza. UNyandoro uthi obelungiselela ukuya emfeni kanina lapho ahlangane khona lo Mawarire eThukuthele wahle wathi phezu kwakhe. UNyandoro udinga ukuba nguNobhala jikelele webandla leli kukhetho lwenkokheli oluqhubekayo njalo uthi uMawarire umhlasele ngoba engafuni ukuthi angene kulesi sikhundla. Abazi ngokwenzakalayo bathi sokulokufuthelana okukhulu kubandla likamjuru phezu kodaba lwezikhundla okuyinto elakho ukulidabula phakathi. Asenelisanga ukukhuluma lo Mawarire ngodaba lolu ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Maxim Kandla yena othi kajabuli lakancane ngokwenzakalayo.
Iphathe egcwele iziganye zonke ezavela kwamanye amaphathi ezinye izigebengu ezazitshaya abantu lapha ngesikhathi lesana sika-2000 bakhona kuyona liphathi le. Seyiphathe elemihlobo yonke inclusive ithe lakho konke abangazange bebekhona emaphathini lalabo babehlukuluzwa bethawayibona labo bantu bona labo vele abasemaphathini labo abasuka kuzalo. Kulokhena kuyinto ekhona sibili ngesizathu sokuthi umuntu wavela waba lichapha umavayi wanele ukuhamba uturugarugumbo lobodidimas umtasa indoda lo wasale yinduna. Sinduna kayiphikisa uzenzela ntando upresident vele kabonile ukuthi uyatshela ukuthi lapha sokunje vele kaphikisi njalo kaboni yena ukuthi khona into zihamba njani. Ngikhuluma nje kwaba kobulawa lapha bakhona ngale basemhlanganeni ngenxa yokuthi khona kulabanye abathi bona hayi kungazokwaba lokhetho lolulubuyayo lwangesonto abanye bathi luza kuba khona. Ustep uthi yena phela esakhuluma kuma WhatsApp lapha ebhalela upresident uthi yena ngeke engene ekhethweni nalolu ngoba irirani ngabona isizathu sayo. What is wrong again? Awumuntu ole 58 years ekupolitics kumele etshengise abantwana abancane ukuthi akuhamba so kuhamba so engazesaba ukulusa.
UMavaire uthi nguyo sesiphethe esidukwini lapha nguyobangela yonke inyakanyaka le esebandleni.
Bana ngumuntu sibili okuthiwa khona sewonile ukona okunye okumangalisayo kodwa ke ubuhle bangikhona ukuthi nje uzasala kungasela bantu bahamba abantu. Abantu bayahamba sibili ngoba kade beyitshela abanye bethi sebefuna ukubuyela kubo-NDC sebexabana lami ukuthi awusiphathelani laphana osilelani ngalokho khangela ukuthi kwenzakala. UMavaire ubuye le system yezana uhlale kakhulu kuzani kambe ngo-1963 esuka kuzapha sokonela ukavula ugala ugumbulana yibo babangazani bale ukulawula okuthile bengathi bale kuyipower. So lo sesele nguye unduna nkulu onguye ovela kuzanu awuntando kayiphikiswa pho-ke nguba nomunye ongathi Mazayire ehlala phansi akula.
Elakusasa lakho kuleli bandla lona limi njani?
Mina elami elakusasa kuleli bandla kuza kuya ngokuthi zona inkokheli zakhona lezi ngoba kanye soze mina ngibe ngumuntu lwana uyangena kuze kuzana usizi B and so forth anqali. Into esiyidinga ithina inhlonipho. Ikusasa ebandla leli yena umngameli wangikhona lo umama upresident uMduli angayekela yena ukutshengisela ubukhokheli bakhe bube zidandalazi laphana okulaphakathi la.
Umnumzana Maxim Kandla ngowebandla likankosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party.
Abenhlanganiso yebona ngabesifazana Institute for Young Women Development imanyene lezinye inhlanganiso sebesungule umkhankaso wokukhuthaza ukuphatheka kwabesifazana abasebatsha kwezombusazwe kanye lokuthatha izikhundla zaphezulu phansi kwesihloko esithi "Her Right of Way, Give Way". Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumkhankaso uza ngemva komhlangano wabehlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane abasesebatsha ongenwe iziphathamandla ezivele ezigabeni zonke ezilithumi zelizwe. Emazwini akhe ngesikhathi ekhulumisana lentathelo lezindaba emhlanganweni owenzelwe Media Center, umqondisi we-IYWD unkosazana Glenis Changachirere uthi kungemva kwalomhlangano lapho kwaphuma khona lumbono wokukhuthaza abesifazane ukuba baphatheke labo kwezombusazwe. Omunye wabaze emhlanganweni lo ongumqondisi we-Women Development Association in Zimbabwe, eGwanda, ngunkosikazi Juliet Nkiwane. Yena ke uthi abesifazane asebekhulile njengaye balendima enkulu okumele bayidlale ukuthuthukisa asesebatsha ukuze baqunge isibindi sokuphatheka labo kwezombusazwe.
So imihlangano yethu ijayele ukuba labomama abakhulileyo abazancedisa laba abantwana abancinyane. Badlale labantwana, abantwana bethola izifundo ezibakhulisayo kwezombusazwe. Ingathi kudevelopment yonke nje ekhona, kungaba kuyini, kungaba ngamabhajethi enziwayo, amankazana babomama abatsha bayasalela emuva ngenxa yokuthi imisebenzi yangekhaya iyababandezela. Lesizwe lazo asibancedisi ukuthi baphakamise, so kuthatha omunye umama ukuthi aphakamise omunye umama.
Lanxala umkhankaso uqondane lokuthuthukiswa kwabesifazane abe-IYWD bathi bakubona kumgqoka ukusebenzisana labenhlanganiso ezisebenzisana labesilisa. Umqondisi wenhlanganiso ye-Mission to Live Trust esebenzelana le-Godlwayo Community Development Trust, uMnumzana Nkululeko Chuma, laye uthi kumgqoka ukuba basekelwe kwezokuphatheka kwezombusazwe abesifazane asesebatsha.
Esibonile omama beziphatha besiba ngabaqeqeshi bezinhlanganiso. So sibona ndathi leli lithuba lokuthi omama baphiwe amathuba, ngoba nanko omama bayaziphakamisa, bayazithuthukisa ngokwemfundo, bayazithuthukisa ngokwamalungelo. Sibona ngandlabo ngabantu okumele bahlonitshwe.
Kuningi abafisa ukuba ngabe kuyalandelwa, kutsho umqondisi wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust emela ontanga emangweni weGwanda eMathebeleland South, unkosazana Sichasisile Ndlovu.
Sifuna ama-political parties bakuzwisise kakhulu ukuthi omama abatsha labo balayo imbono engathatha ilizwe elisephambili.
Okumqoka uMandlovethi yikufunda okuhle ukuthe kwenziwa yilabo asebengene kulezi zikhundla zaphezulu, okubi kungaze kwalandelwa.
Khangela okwenziwa nguPriscilla Misiyairambi belwela amalungelo abantu abangabafazi eParliament, sihlala sikubona ende kutshengisa ukuthi omama nxa bengazinikela akula kwesaba okungaba khona.
Unkosazana Jacqueline Nkomo, isiphathamandla se-Community Tolerance, Reconciliation and Development, COTRAD, eMashingo, uthi uyawujabulela laye lumkhankaso.
Nxa ukulomama omutsha oparticipate kuparliament kumbe ungaphi any decision making anti kuyasinceda ukuthi uyasizwisisa lokho kwansi ukuthasimele abekwazi izifundo zethu abekwazi sikufunayo abekwazi ukusihluphana but nxa ukuthi kuparticipate obaba kumbe kuparticipate omama nje asebekhulile abasuze bakwanisa ukuthi bakuzwisise thina sikufunayo so ngathi kungivuqe kakhulu khonokuyana.
Lo mkhankaso wokukhuthaza ukuphatheka kwabesifazane asesebatsha kwezombusazwe wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Young Women Participation is not a privilege but a right. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Isizalwane seZimbabwe esadutshulwa ngumqatshi waso saqhamuka izandla zonke ngo-2013 umnumzana Gift Ncube uthi sehlulekile ukuthola inhlawulo ngitsho lasemthethwandaba. Ngakho uthi sekubona kungcono ukuthi abuyele ekhaya. Kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Gift Ncube uthi akusela ngenye indlela ngaphandle kokwamukela ukuthi kasukathole usizo loba inhlawulo ngemva kokuba umthethwandaba ulahle udaba lwakhe lokudutshulwa ngwayemsebenzela nyakenye. Kade lokhe lusana lokuthi athole inhlawulo kodwa uthi abamncedisayo ugoqela amagqwetha bathi kunzima ngoba walahlekelwa ludaba emthethwandaba. Uthi uphila nzima ngoba abantu laba wasafuni ukumnceda.
Ngincedwa njengabantu, bengincedwa ngabantu nje abama-churches lamama-company abo abanye abazimele bodwa balothando. But abasakwenzi lokho abantu sebahamba. Since December last year 2016 besima abantu yazi ngiphila nzima. Kathesi bengisenda ukuxotshwa kwenye indawo lapho engibengese ngikweleda khona imali nganga-6,000 ngingakwazi ukuyibhadala irenti yakhona. And then but base ngithola omunye wangizwela usizo wase ngibhadalele one room.
Ngokunjalo uthi sebona ungcono ukuthi aphindele ekhaya lapho angathola khona uzwelo eselizweni lakhe ngoba kumgceke ukuthi akulalutho azaluthola eseBotswana.
Mina sengicabanga ukuthi mina sokungcono ukuthi ngicela abeZimbabwe embassy yakhe ukuthi bangenzele incwadi zokuthi ngibuyele ekhaya ngoba kushuthi akulampilo engayibona engcono lapho eBotswana. Bengicabanga ukuthi uma ngingabuyele ekhaya ngiyecela uncedo ekhaya maybe ngihambe kuma-radio la kuma-ZBC. Njengama TV I think ukuthi home is good always and mbona ngani njengabantu bakithi bengangcinceda bangalazi inhliziyo zokuthi foreigner yewe wangena ngalamaphepha ukuthi kwathi
kodwa noma efisa ukubuyela ekhaya uthi kuzaba nzima kuye ngoba isehlakalo sika 2013 samtshayengela izandla zombili okutsho ukuba senelisi ukusebenza. Uthi futhi kanandawo yokufikela ekhaya ekhana ngokuthengelwa izandla zokubazwa ukuze ayenelise ukuzenzela eminye imisebenzi yokusiphilisa.
Ngibenfuna izandla ukuthi at least mangibuyele ekhaya la noma siyadinga indawo yokuhlala njengomuntu ongelabazali maybe izimbabwe ngangincedisa ngezinye indlela njalo ngithola umsebenzi ngimangela ama-artificial ngingazamazama lokho okuncane.
Uncube wehlelwa yifu ngemva kokuba esebenze ukugebha emasimini yomunye undoda wayisizalwane seBotswana emlakeni oseduze ledolobho leFrancistown. Wathi siyathonisa iholo lakhe undoda wayemqhatshile warhwatsha umbhobho wamdubula wathi efika esibhedlela kwathiwa sekufanele aqunywe ingalo zombili. Umthethwandaba waphezulu weFrancistown uthole umadubula uncube engelacala umahluli esithi wayezama ukuzivikela ekuthoniseni kweleli cala omgceke uthi umahluli ukhethe ukwamukela lokukholwa icele lesizalwane seBotswana kulokuthi akholwe umadutshulwa wayelakho ukulahlekelwa yimpilo kulesi sehlakalo. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwene Botswana.
Ele South Africa lithi ingamanga imbiko ethi selivumele izizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha aphela ngompalakazi ukuthi zilakho ukuphiwa amaphepha okuhlala kulelo lizwe kokuphela ama permanent residence permits. Umpadintambo obona ngendaba zasekhaya kuleli lizwe umnumzana Malusi Gigaba uthi uZulu kamelanga ilandele limbiko ngoba ingavelanga kuhulumende wakhe. Izizalwane zeZimbabwe ezaphiwa amaphepha aphela ngompalakazi phansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits zilakho ukuphindiselwa ekhaya nxa amaphepha azo engaphela ekupheleni komnyaka.
Kulife Talk kuhlelo lwabesifazane asihluzene bomama sixoxa ngokukhahlanyezwa ezindlini.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318, ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ukukhethwa kukamnumzana Luke Malaba ukuthi abe ngumkhokheli wabehluli uChief Justice sekuchiye amaxhuku akubandla lezanu PF athi LG40 lele team la Coast esebambe phansi. Amaxhuku la abikwa ayesekela unkosikazi Rita Makarawu lomnumzana Paddington Garwe abangaphumelelanga. Ukudonselana amandla kwamaxhuku la sekuchiye abaningi bele mibuzo kuqela yona ethi yona kanti vele uMongameli Mgabe usekela liphi iqhuku njengoba engakhethanga umahluli obengasekela ihlangothi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana endawonye lengcwethi kwezemithetho umnumzana Kucacaphulu onguye osungula lingxoxo.
Ngiyavuma ukuthi ngumuntu okade equalifya ukubana akhethwe. Njalo nxa sesikhangele ukuthi kube ngu-Deputy Chief Justice, besibona kufanele ukubana akhethwe. Kodwa phela i-Constitution yayenqabela u-President ukuthi akhethe yena kuphela. Ukukhethwa lokhana akuyi ngokuthi nguwe ofaneleyo, kodwa kulama-interview, kule process okumele ilandele. So ukukhethwa kwakhe ngabe sikukhangele under normal circumstances akusonto emangalisayo. Njalo we don't expect anything remarkable to happen in terms of ukuthi uzakwenzani ngoba phela anti bevele la ekhona in this current bench. Kodwa siyazi ukuthi umuntu nxa esekhethiwe ulale ithuba lokuthi la ayenze i-jurisprudence kumbe enze imibhalo yakhe lemicabango mayelana nomthetho lendlela okwenziwa ngayo izinto, enze ama-reforms la angawenza. Sizamjudge nxa eseqedile. It's too early kathesi to judge ukuthi uzaphatha kanjani. However, we are happy because i-appointment day was also very politicized. Ezompolitics bezidlala kakhulu, njalo bekutshengisela ekuqaliseni ingazane yena uzakweqiwa. Akula muntu obekhuluma ngaye ngenxa yokuthi kaveli eMpumalanga.
Amnumzana Macaphulana, uthini wena nxa ubona sokwenziwe ngumgabi ukuthi ungani uyenze into ekhanya ithathelwa ngabaningi?
Okwenzakala nje wethu umnumzana uPhulu kuqhakathekile khona ukakutsho njengomuntu ozwisisa umthetho ukuthi ibhentshi leli ubaba uMalaba sehleli kulo akula simanga ngokuthi ahlale kulo kodwa isima okumangaliswa khona kuba sekuthini umuntu ovela ebantwini ababandluliweyo ezweni leZimbabwe. Yikho kwenza abantu abaningi bangathi bayethukile bayokuthakazelela. Kodwa okuqhakathekileyo I think kuzaba sekuthini yona ifilosofi yomthetho eyakho ubaba uMalaba izabonakala ezenzweni hayi emazwini lokho ukuthi nje kuthiwe usengenile. Okunye babugando okwenzakeleyo ukuthi umbango wesihlalo sikaMgabe okhona phakathi kwamaqembu ezanu PF ngaphakathi ube khona kakhulu eduzane kokhetho lolo lube khona lokuthi kudingeke ozahlala ebhentshini ubamali abahleli kulo. Ngakho ukwenzakala kwakhona kungenela ipolitics eningi ezinye ezingcolileyo ezokulwa kwabantu abakwenzayo phakathi. Yena-ke ubaba uMalaba ule opportunity kumbe chance yokuthi abonise umehluko lokuthi aqinise ukukhululeka kwejudiciary ukwehlukana kwayo lele lama political parties lokuthi mhlawumbe engakhokhela ukusetshenziswa komthetho okukhululayo ayokubopha abantu okufidizela abantu phansi elizweni. So kuloku khangelele sikwenzayo ukuthi sibone ukuthi isandla sakhe sizoba kanjani ukuphathela umthetho elizweni.
Amnumzana Phulu, ezomthetho esikhathini esiningi sizwa kuthiwa ziyaba sezihlanganiswa leze politics. Ubona ngani umnumzana Malaba uzaletha yini umehluko?
Uyabona ke nxa sikhangele umsebenzi wakhe sikhangele ukuthi yona i-court uzayimaneja kanjani, i-administration ye-court uzayiphatha njani. Sikhangele amacala nje wonke amaningi, maningi amacala phela kasiwa umbangazwe kuphela. Awombangazwe abamalutshwane lawo sebesikhangele ukuthi sibone ukuthi uzawaphatha njani. Bese kubuya ezombangazwe. Ezombangazwe siyakwazi ukuthi ama-case law they tend to be a bit political. Ungakhangela kule case yabo eka-Jealous Mawarire laphana bezama ukuthi baphoqelele umnumzane uMongameli uMgabe ukuthi enze ama-election. Sinanzelela ukuthi uMalaba wapha i-decision engafanani le yabanye, watshiyana labanye wathi yena kasoze ayengwe ngumnumzana uMawarire and gave a very good decision. Kodwa phela laphana I suppose ikutshengisela ukuthi lesibindi kodwa le space i-political space to make that decision wayelayo ngoba wasuywayo ngu-chief justice vele khathesi is going to be under more pressure and more scrutiny ngoba nguyo ngu-chief justice njalo i-tenure yakhe ayisozibe nde kakhulu. Maybe that's the other reason why it was easy to appoint him. Because he is close to retirement age. I don't know how many years. Ube khanya ngakho ku politics zabo lezi name or does not feature prominently.
Mnumzana Macaphulana, ukukhethwa kuka Mnumzana Malaba kungakutshengisani kwezokudonselana amandla kubandla lezano PF.
Ye kuyisibonakaliso somumo wezinto lokuthi izinto siyangapi umbangazwe lombangi sihlalo lo phakathi kwezano PF ukuthi udonsela ngapi. Ngokunjalo yena kuba uMalaba ungene kulesi sikhundla ngesikhathi ongathi ngesilungu they are interesting times. Hot seat leyana hleli kuyo because ulamandla la yalawo khona phana okufuqa izinto ezifuqela ekunxeleni ezifuqela ekudleni. Ngakho yon le iminyaka emlutshana ubaba uphula akhuluma ngayo iminyaka engalula. Kuzamele kwenziwe ama decisions amaningi aza kudala umehluko eZimbabwe ukuthi iba ngcono kumbe iyayidilika isiya ngaphansi. Kodwa ngibona ingane okukhulu okuqakathekile yikhona ukuthi uba uMalaba njengomuntu obebhekeke i-underdog engane ethiwa ovalelwe ngaphandle ukunqoba kwakhe kokhane egcine etholile ithuba lokuthi layahlale laphana kuqakathekile ebantwini bonke baseZimbabwe abaqakathekisa i-social justice le equal opportunities abantu kungakhangelwa ngumhlobo kungakhangelwa ngohlangothi abavela kulo. Ngakho ngibona ingane la uba uMalaba enhlizweni yakhe ezinhliziyo uyakwazi ukuthi kumele amele umthetho, amele iqiniso, amele inkululeko yabantu, hayi ibandla elithile, hayi umuntu othile obusayo kumbe ongakusiyo. Ngibona ingani yilizopha eliphambuka baba uMalaba labantu baseZimbabwe ngalesi sikhathi.
Alo ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa endawonye lengcwethi kwezemithetho umnumzana Kucacaphulu.
Osakhulayo oyimbongi njalo engumlobi umnumzana Njabulo Moyo namhla uqhube umhlangano wokupha uZulu amaqhinga okwenza imali. Asizweni exoxa lo Mike Wobe we Studio 7.
Yengikhuluma ngalokho okuzingenza umuntu lowa ngobani ukuthi ayenelise usukuma azenzeli engameleli abanye abantu ukuze bambonise ukuthi ungasukuma la wenze uhlelo, wenze impilo, wenze umahluko emphakathini. Siyananzelela abantu abaningi bamelele ukutshelwa, bamelele ukufuqwa, kodwa abaningi asebephumelele empilweni. Abantu abadinga ukuthi bona baziqalile, yikho sikubiza sithi ngama-self-starters.
Uhlelo ubufundisa abantu esingathi ngesiNgisi ama practical skills na noma ubabakhuthaza kuphela ukuthi bathole amandla okuziphakamisa
hlangene indlela zona lezi zombili singathi ngama practical skills lokuncedisa umuntu ukuthi ananzelele ukuthi kuyini angakwenza ukuze abe loqozi lokuthi aziyenzile.
Ukhasi lakho ele Facebook ngibona abantu abaningi bekhala bethi Njabulo Njabulo uzanini kwele South Africa. Awungitshele ke mnumzana kuyini okumele kwenzeke ukuze hayi ubayenzele luhlelo kwele South Africa.
Kudingakalani nje ukuthi benelise ukungimema ekumemeni umuntu kumele bakhangelele ukuthi ba indleko ezokuhambisa indleko zokufinyelela ebantwini oqwe. So ngikhangelele ukuthi labanye sengiqalisile ukukhulumisana labo kuba nasihlele ikakhulu eSouth Africa ukuze lami ngifinyelele kule ndawo.
Nxa sesikhuluma lokuba yi-self starter umuntu omdala usaselasi ithuba na lokuba yi-self starter.
Ngingasikhuluma ngokuba ngama-self starters akulani lesibanga okiso ngoba bakhona abadala, bakhona abancane abasiza abahlalele izandla.
Kule flyer yalolu hlelo ngibone kubhalwe ukuthi abantu kumele bagqoke izigqoko ezikhanyayo. Kubalulekile okungakanani ukuthi lapho umuntu efisa ukudinga umsebenzi agqoke izigqoko ezikhanyayo?
Ngobana siyakhuthaza ukubana sithi thina masikhuluma sigqoqozela sithi dress the way you want to be addressed. Okungangokuthi nxa ungagqoka njengothothi lo kubonayo la uzawukhuluma lawo ekhanyele ebona uthothi.
UNjabulo Moyo ngomlobi njalo uyimbongi uyimotivational speaker njalo. Kwanele kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Hello Chris Gande silichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.